unity day lesikiyo namhlanje ka 22 unity nje eyenziwayo isenzelwa kubana imbhuqazo wegugura hundi wawoso waqeda isizwe sasemadebheleni kwakusenziwa ngoRobert Mugabe bebonke nokhomanda wakhe umnanga wakhe namhlanje ongusenguye upresident weZimbabwe bekulala ubana ungaphinde kube lezaphu ungaphinde kube lezipra njalo babekwenza lokho behlosile so le unity yenziwe akulanto eyenzakalayo emadebheleleni ngemva kwalokho okwenzakalayo futhi wona bebezibusela kancane uhlangothi langapha kwi-Johannesburg mbalisa izaphu lezipra akula ama-benefit awatholileyo ngemva kwalokho kwaba ngokupholisa nje ukuthi abantu bekume ukubulawa kwabantu ngokuchazwa e-background thina ngokwethu-ke be-unit hayi asiyisekeli siyayi-challenja sithi hayi ayisebenzi lutho kithi yinto nje eyenziwayo nje ukuthi kuphumelele bona ukuthi babuse baze kuze kube naphakathi
ye mase sikhangele-ke kulabantu abalokhu bephakathi khona ngale besithi lokhu bangena lo umqabuko so bathi abasoze besuke khona ngale-ke ku-ZANU PF ungathini ngakhonokho
labana abantu abangena ngale bathi lokhu bangena bathi ngoba masikhuluma nabo bona bathi bona bachiywa ngunkomo ngoba thina sithe ziphuma kuzano sesikhipha izaphu ukuthi ayizimele yodwa lezipra bona bathi hayi thina sachiywa ngunkomo lapha ngeke siphume bathi no unkomo wathi abantu kabangene ukuze bavimbe ini ukubulawa kwabo sizwe sabantu bemathebheleleni lesezapho ngachongo ukuthi ngilisele khona unkomo wathi wathi zizafika isikhathi sokuthi liphume kulaba bantu lizimele lodwa lidimande kumbe liklemo okunguwenu ekuyikho elakulwelayo isikhathi sakhona maze zifikile bazabe sebeqala ukulwa njengakhona okho abakwenzayo manje kithi yikho okuthiwo ngunkomo bathi nasithi madoda siphumeni sishiyeni laba bantu sivuse okungokwethu okuyikho okuqondileyo sebeyalela bathi khona hayi sitshiywe ngunkomo so kungakho-ke thina sesihluphi ngakho ukwalela kwabo kakhulu ngoba unkomo wavele wasitela thina wathi hhayi abanye bavele bazayalela kuleyinto bazabhalelwa edakeni bengaphumi sebesebenzelani izisu zakho nabantu babo bengasalweli ini isizwe sikamtonga lezezimbabwe
ye pho-ke manje bamele bani khona ngale ngaphakathi
naphakathi ngale bazimele bona okwemizimba yabo lemuli yabo lezisu zabo zokuzisuthisa bona ukuthi badle kithi abamelanga isizwe sikamthwakazi esihluphekayo ngoba alubana bamele isizwe sikamthwakazi esihluphekayo alubana bakhulumile ivini lakulorobert mgabo besalele embusweni ukuthi hhayi into esasivele siyivumele vela and akusiyo le kwakumesokungele ngabantu esilindile sikhululwa silingane embusweni kanti sokukhanya ubana umbuso sungowabantu baku-one side kungaleyo ndlela-ke thina sithi hayi bamelangani thina abantu basezimbabwe bamele le ndingeko zabo